awokuqala singeke sikufise sikuphi, kumele sikubeke njengoba kunjalo. Lo majistrate lo judge ukukhulumile court ukuthi yinto embi okungamelanga yenziwe. Lokho kumele kube kucace ukuthi yinto embi ukuthi amasosha asetshenziswe ngendlela engayisiyo. Okwesibili, sikhangele yena as an individual umsekeli kamongameli ukuthi wenze. Nxa wayesedecide ukuthi iya ku-army angene ku-government ngapha ezombangazwe, kumele adivorce completely aphume ezintweni ze-army aconcentrate ku-government alandele ama-structures e-government njengoba enjalo. Okwesithathu, i-very silly culture embi eZimbabwe, abantu abaku-authority eZimbabwe bathanda ukusebenzisa amapolisa, ukusebenzisa amasosha, ukusebenzisa ama-youth, abantwana babantu abangenani lezinto zonke ezinalezi ukuthi bephushe ama-agenda zabo. And khona lokho kuroa akumelanga sikuvumele njengelizwe ukuthi kuqhubeke kusiba njalo. So izinto ezinye akumelanga sikuvumele ukuthi izinto zenzwe ngendlela enjalo.
Asithi thina ilizwe ngakuthiwa libuswa ngombuso kaZulu ongaso kantando akayiphikiswa. Uyena lo umsekeli kamongameli nga eqhubeka elokhu esesikhundleni na yena udaba lwakhe lusemthethwandaba?
Besixoxa nje labanye amakhomenti ngiyabona already sokulihlazo kakhulu ku-vice president ukuthi imfihlo zika-vice president welizwe zithi dandalala egcekeni zivalwe lilizwe lonke, labantwana bebale behleke bethi ukuthi kade abadala balezinto ezinje, idivorce ebuhlungu engaqedakaliyo sokukhunyelwa namazwi aqatha. Ngani njengoba usizo ngalilizwe leli ledemokhrasi ezimele kuhle u-vice president uyomele aresign. Nxa engaresignanga upresident uyomele amcele ukuthi ndoda hhayi isimo okuso akuyo-honorable, lakhe kwabiza ama-honorable uyanolonga honorable ngcono uphume ume ngale ngoba i-president ayisethela abanye abazalandele ngoba akuseyiyo.
Manje nxa sikhangele amandla alawo ekuthumeni amasosha, kuyenzakala na ukuthi asebenzise nxa esefuna ukuhluthuna umbuso?
Kusithengisa khona lokho sibili ukuthi kusho ukuthi amasosha sawaphethe ngamatomo nje sengazenzela akufunayo. And kubuye kube buhlungu ukuthi ungakhangela i-government yethu asibo-retired so-and-so kuzo kuwonke ama-portfolios, okusenzela ukuthi kuthi at any minute nje ami ngadecide ukuthi sisithatha iyadonsa nje kawani ilizwe selihambile. Sesihlala sinjalo siphila ngokuthi abantu benizabe sithi bathathe kabathathe. Thina sifuna ukuthi sihlale phansi sizikhethele ukuthi kanti sibuswa ngobani. Awu, kulunganga lokho.